Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 7 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka, njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi.
Khanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini, ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla lemthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla, njalo selisenza ingani lisebenza lebandla le-ZANU-PF.
Umqondisi le-MRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna kuba lenkosi, hayi izinduna inkosi, bengaphongungenela njengempukani.
Kodwa umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi ibandla leMDC Alliance yilo elisebenza lexuku leZanu PF elithiwa G40.
Ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume, ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngapha elizweni leZimbabwe. So ke akangandihlokozi ukuthi ngize ngikhulume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izanuse zomkhathi zithi izulu likhona lonyaka, njalo abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi. Zithi njalo izulu lalonyaka alisoze libe liningi kakhulu njengelanyakenye, lanxa liza kuba lisenele. Sixoxele ngcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Hayi, kukhanya sebehlolisisile ngemtshina yabo, bathola ukuthi nxa bethi bayaxwayisa basazisa ukuthi lonyaka umkhathi hayi uzaba ngconywana, izulu lakhona lizaba ngilokho esingathi normal, and sebephinde babalisa njalo ukuthi bakhangele lokuthi lingaqala nini, yisiphi isikhathi lapho kungani kuzokoma mbijana njalo njalo. So engingakutsho ukuthi hayi kukhanya lonyaka abalimi kasilungiselele nini, ngoba kukhanya izulu lakhona liyathembisa.
Ngawaphi amacebo ongawacebisa abalimi ikakhulu abafuyayo inyamazana?
Yeah, Chris, kubafuyi abafana lami sisiya esikhathini esiqakatheke kakhulu, kulaba abafuye imbuzi. Ngendaba yokuthi izulu belilinengi kakhulu ngomnyaka ophelileyo, imbuzi zethu eziningi zilandelwe esingathi later than normal, so kathesi imbuzi eziningi ziyawawisa amazinyane. Kuqakathekileke ukuthi ngoba ziwawisa ngesikhathi kusomile ukuthi sinanzelele ukuthi onina bayehlisa na ndamazinyane ethu athola uchago kweneleyo lokuthi onina baphilile, ngoba imbuzi eziningi ezizala ngalesi sikhathi esebusika ikakhulu nxa zingatholanga kuhlukudla ziyagcina zisehluleka ukuthi zikhulisa amazinyane ngoba kazisuthi. So ngithi ngiyabaxwayisa abalimi ukuthi benanzelele kakhulu ikakhulu lezi izifuyo ezimithiyo. Enkomeni inkomo eziningi zivame ukulandelwa khonapho ngo-December, January. So lakhona ke sesikhangelela ukuthi kusiya kuyona linyanga sesikiyo September, eziningi sezizaqala ukuwisa amathole size siyefika ngo-December. Lakho ke kasinanzelele inkomo ezimithiyo, sinanzelele i-body condition ukuthi zigcwele, ziyasutha, ngoba inkomo engaphilanga kumbe esichaywe indlala iba lenkingi eziningi xa izama ukuyisithole kumbe njalo ukulikhulisa. So ezifuyweni kasinanzelele nini kakhulu ukuthi sigcina kakhulu lezi nkomo ezimithiyo kumbe imbuzi zethu ezimithiyo.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungela ezokulima, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseNairobi kwele Kenya. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ibandla lemthwakazi Republic Party akumelanga libe likhuluma ngamanye amabandla njalo selisenza ingani lisebenza lebandla lezanu PF. Lokhu kulandela ingxoxo esiyenze ngomvulo lomgcini sihlalo webandla lemthwakazi esigabeni seMathebeleland North umnumzana Thembisani Mfulongathi Mpofu owathi ibandla labo selithola usekelo olukhulu kakhulu esigabeni seMathebeleland. Kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Magalela Mafasibanda.
Uma befuna umzabalazo we self determination bangawuzuza ngendlela ezimbili kuphela zwi. Eyokuqala ukuthi abantu babe le referendum bavume ukuthi imthwakazi Republic le Zimbabwe Republic zehlukane. Uma besebenceba bedlepha abantu bonke kungafika lesi sikhathi kababoni ukuthi yibula ukuhlukuluza abanye abantu kungani izano. Abasakhonkothi, abasalwisani lezano, sebephezu kwenye iparty layo ehluthwa izano, i-MDC Alliance. Sithi ngabe ngabakwethu, ngabe abathula bangabambi inhlwa ngekhanda. Okwesibili, uma befuna i-self-determination, le-separate state, kunzima mahlabezulu. Bafanele ukuthi ngabe balezikhali, balamabhesi, babe lembhobho, babe lamasotsha. Kuliwe isikhathi eside esithi long term. Manje thina beZimbabwe sibona ngani lokho singake sakukwanisa i-negotiations zindle. Kodwa ke khathesi, bangavele bathuselwe izano omqondisi wo-president, bayahamba bayahlala ezimbalwini. Khonapha nje kakwazakali ukuthi ungaphi, kodwa nguye ofuna ukuthi abantu babe lomvukela omkhulu kangaka. Bengabamba abanye ama-political parties abazenzele into yabo, lathi asoze vele sikhulume labo ngoba sikhole ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma lokwenza lokucabanga kwakhe. Kodwa bangathi besezinto zabo, sebesincweba, sebesigolomba, asithandi lokho. Thina isitha sethu political esingathi political adversary yizanu PF. Laba abantu abathunywa izanu PF njengabomonzi ora labo umqombi Mqondisi ngama side show basiqedela isikhati le energy lengqondo zethu. Asithandi ukukhuluma ngamanye ama opposition ngoba sesisazi ukuthi bafunzwa izanu PF uhamba bediliza lapho ababona khona ukuthi izanu ayilabantu. Mqondisi le MRP siyabacebisa ukuthi njalo bengaphambanisi amakhumalo lawo afuna kuba leni nkosi, hayi izinduna inkosi, bengaphongungenela njengempukani indaba zabanye abantu. Sonke sinje singamandebele ngoba umzilikazi wahlanganisa isizwe sabenhla sabezansi labakamambo. Izibongo zabo Mqondisi Moyo ngabakamambo sebekhohliwe bona ukuthi bavelaphi. AmaNdebele kutsho ukuthi abantu bonke abakhonza kumzilikazi, ngesikhiwa sithi those who incorporated traditionally food, dress and even art, the language. Yikho ke laba abasebehlukanisa abantu bakamzilikazi, hatshi inkosi ayikuthandanga lokho.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi, siphe umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, ithuba lokuphendula. Wasithumela umlayezo kamakhalekhukhwini olandelayo.
Okokuqala, angimzwisisi ukuthi thina njenge-MRP sihlukulumeze ngani MDC Alliance. Ma ngisakhumbula kube le nkulumo ephume futhi ku-Voice of America ikhutshwa yi-MDC isithi yona yona akusoqinisa ukuthi MRP ile support enkulu endaweni zabonkayi. So ke angazi ukuthi njengoba kuyiyo i-MDC eqala ukukhuluma nge-MRP ukuthi MRP ingatshela abantu amangithile support yona ingalayo. Nxa ukuphendula kwa chairman wethu eMathebeleni North inkulumo ekade ikhulunywe yi-MDC engingasakhumbula ukuthi officially yabade ikhulumile mbani ukuyikuthi yikho lokhu uMagalela Mafa engumuntu omdala kangaka abanye bethu esimhloniphayo akutshoyo ukuthi sihlokoza ibandla le-MDC Alliance njalo sesifana leZANU-P F aphinde futhi ajike athi thina le njenge-MRP le-MDC kaMonzora sithunywe yiZANU-P F kambe kayisuyo yini osesithethisa ngoba okokuqala i-MRP ayikaze isebenzele MDC kumbibe ku-MDC engicabanga ukuthi abasetshenziswa iZANU-P F yibo kanye i-MDC Alliance yabochamisa layo naleyi MDC kaMonzora akhuluma ngayo ngoba okokuqala sizakhumbula ukuthi sithe siya kuma-elections ka-2018 uRobert Mugabe waphuma esithi usekela i-MDC Alliance ekhokhelwa nguChamisa njalo kwaphuma lapho lasezindabeni ukuthi uRobert Mugabe lalabo kwakuthiwa ngabe G40 bancedisile i-MDC kaChamisa ngemali yokuthi becampaign ukuze bakhuphe iZANU-P F ngoba okokuqala iZANU-P F thina njengemthwakazi Republic Party silwa labo sibanga le ndaba ye-1979 Shona Grand Plan abayibhala bekhuluma ukuthi bazobusa njani amaNdebele bawahlukumeze kanjani abawathathele umnotho wabo layo yonke into eyenzakalayo kwelakithi langaphambilini kokuthi basibulala ngegugu round nxa sikhangela ke ibandla le-MDC Alliance lonaleli uMagalela Mafa alikhulumelayo libhalile layo i-Code Triple X eyokuthi bajabula ukuthi sebethathe over iMathebele Land njalo bakwanisa ukufaka ama-council officials awesishoneni lama-MPs konke lokhu sikubonile kumphumela wokhetho luka-2018 lapho uNelson Chamisa yena lo uMagalela Mafa akhuluma engaphansi kwakhe osifakele khona amashona councillors angu-17 kobulawayo wasifakela lo deputy mayor olishona ongukambarami okuyinto engakazi yenzakale kumbali yakobulawayo konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi i-MDC Alliance leZANU-P F azihlukananga ngoba zombili zilande ukuzodiliza umthwakazi zilande ukuzoyenza thina njengabantu bakomthwakazi ama-second class citizens ezweni labo khokho bethu angikafuni ukukhuluma nge-personality kaMagalela Mafa njengoba nje eseqala ukukhuluma ngami lokuthi ngumzukulu kaMambo angikafuni ngoba ngelinye ilanga engaqhubeke ikho efuna ngikhulume ngizazisa abantu ukuthi yena uMagalela Mafa uvele ungubani njalo uvela ngapi elizweni leZimbabwe so ke akangandihlokozi ukuthi ngize ngikhulume ngento e-personal ngoba sekukhuluma ngami ku-personal njalo thina akusomfihlo ukuthi singaba kaMambo singamalozi kathina ucabanga ukuthi thina siyimhlobo bani
lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu lamajumi amabili lanye 121 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezilijumi lasithupha 16,407 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 izolo. Kuthi abazinkulungwane ezilijumi lanye 11,367 bahlatshwa ijekiseni yesibili.
Yebo 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 mthwakazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sikhangela udaba lokuguqulwa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kanye lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe ngesikhathi leli gcikwane lisidla ubhedu liziphendula ukuba yimikhakha etshiyeneyo nganxanye kuloduba lokusilela kwezimota ezithwala uzulu ukuya emsebenzini. Silukandaba lingakhuthwa lelo hlelo lilami uMichael ngo-8 ntambama.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethusela odokotela abamele balobe amaphepha okupha ithuba oyinkosikazi wakhe uMary ukuthi angayi emthethwandaba ngoba uyagula. Ngokunjalo uMary uhambe emthethwandaba ebotshelwe idrip enqoleni yokumphathisa ukuthi enelise ukuhamba. Iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hawks libika ukuba indodakazi kamsekeli kamgcini sihlalo webandla le MTC Alliance umnumzana Job Sikhala oleminyaka elithumi lasithoba minwembili 18 ubuchiwe izolo wayavalelwa esitokisini ngoba engagqokanga kuhle imask. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi abantu abangamakhulu amathathu 307 abesigaba seMatabeleland South abahlatshwa amajekiseni womabili awe-COVID-19 bazithole sebegula umkhuhlane we-COVID-19 kungakhathalekile lokuhlatshwa kabili. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli be-Studio 7 labasakazi lonke. Likhuluma loNdebele emsuza lapha endaweni yaseNyama yeNdlovu. Umbono wami kedlulise lokhu. Ngiyabezwa amajaha bayakhuluma basemazweni ehlukene yobotswana Goli kakhulu abantu abaseGoli. Ngibezwa lokho benguna ibaba lembono eminingi ku-Studio 7 ku-WhatsApp. Angazi, kababuye bezorejistra abantu bavote, bengavota sincedisane ukukhiphizana ngoba nqabe sithi izanuka ikhitshwe. Belokho bekhuluma ku-WhatsApp kambe bebona ngani izaphuma kuphela ngeke iziphume. Kodwa bengabuya bezorejistra ngamalanga ngezikhathi zokuvota abantshontshi abakwanisileyo bebuye sizovota nini sizabona iphuma. Kodwa ngokukhuluma ngemlomo kangeke yafa yaphuma, ngeke sayikhipha. Okwesibili, sixakunukene kakhulu, siphambene abanye bakujamisa, abanye bakumqondisi, abanye bakubani. So ungananzela khonoko konke kwenza ukuthi kwehlule. Kanti ke ngabantu bengabamba nabe ndawonye bebe yithime yodwa ngabithi ichamise benguchamisa uchamise ngaba nguchamisa bese bebuya bezovota futhi bona bebuye ngobuningi babo njalo kwaba kwenzayo ukusinikeza imilayezo yabo.
Zalibonani ehlelwe Studio 7, siyaphila, siyabonga, siyazidlalela indaba zenu, siyaweza amabandla e-MDC ayakhuluma lokhu lalokho. Hayi, khona kunzima shem ikuthi ungananzelela okwenza abantu behlale bekhuluma bekuthi i-MDC kamonzora isupport ihambisana le-ZANU-PF. Ungananzelela i-court yabasupporta kakhulu, i-court yabasupporta kakhulu vele, njengoba siyazi ukuthi i-court vele ihamba le-ruling party eZimbabwe. So ungananzelela, hayi ophukeni, bazathi abakwazi, bazathi indaba uDubeko Sibanda bayazi ukuthi yaqala kuphi. Thina siyazi ukuthi uTsvangirai wakwazi ukuthi umakhuphe uzoba ngumthengisi, yikho wagcina ekhethe uChamisa ukuthi kaphathe isikhundla. I-constitution yebo siyazi ukuthi yayisithi kakuphathe yena umakhuphe, kodwa uTsvangirai wakubona ukuthi akayenzi kahle umakhuphe. So hayi babakhuphukeni, hayi dlanini madoda, kodwa naliyazi ukuthi alingenanga ngokufuna kwabantu. I-2.something million yatholwa nguChamisa amavoti, hayi yayingasiyo yena madoda. Nalingayishata ngelokhuzeni ngekhodi, but yayingasiyo yena. Next elections futhi siyinika uLokhuzana, siyinika uChamisa, siyinika uMonzolo, ngaphandle lize limvale yena uChamisa nje ukuthi angene kuma-election.
Studio 7, sanibonani, njani nabalaleli bayo. Umama ukhulumile ukuthi sisukeni siyovotela uChamisa. Angazi kumbeni ubezicabangile yini ukuthi kusuke eGoli siyavotela uChamisa, siyadura kangakanani. Isuke khona la eGoli nge-3,000 siyavotela uSishona kompana eMathebeleleni. Angazi kumbeni ubesesuke wakucabanga naloko ukuthi khona siyadura ukusuka khona lapha nje ekhaya nje kodwa yabiza. Mina mama ngingahlanganisa ukuthi khona ngibuye ekhaya ngizovotela umqondisi iqhawe lamaqhawe. Hayiyo imali engayibhajethela ukuthi ngizovota. Hayi kaChamisa le.
Ya, linjani basakazi bakaStudio 7. Mina ngithanda ukuthi ngithi indaba yababalisi leyi ididi ingqondo, ngoba into abayazi abayifunayo abantu laba kabayazi. Nxa besithi bangayi ezikolweni ngabahle bahlale bonke kawani, manje abanye bayahlala, abanye bahamba, abanye bademonstrate, abanye bangademonstrate. So into abayifuna impi yabo bayehluke kukubambana, basoze bayiwine. Istrike yamatitsha kayikho kuhulumende, basitakele thina abazali, ngoba bayahamba ezikolweni bafike bahlale bangafundisa abantwana. Nxa kufika be-education bathola amachoko bayekuma ema-blackboardini benza ungani bayafundisa. Uhulumende athi ezikolo kurayithi, kodwa abantwana thina sibhadala imali abantwana bengafundi. So ukuthi singene impi yamatitsha kunzima ngenxa yokuthi bona ngokwabo kababambananga. Ukuze thina njengabazali sibambane lamatitsha
sithi ukuthi bona kabaqale babamba leqala nxa besenza kanje bexega kanje abanye bebodwa abanye bele akusoze kuphumelela into abayifunayo so thina soze singene into yabo sizabukela bahlale bengobhare benjalo bekhala behlaba umkhosi bengasoze bahole indaba zabo ngoba bayahlele ukubambana ngiyabonga ngapha entabazintune egadathi
amavuko studio 7 elibingelela lonke labalaleli abalandela studio 7 mina ngilesami ngiyedwa isicelo ngaza abanye kumbe basinazelela usenkaya kati osokusenza ama-teacher kathesi ehlale iminyaka ikakhulu ngikhulumela kubo headmaster engatshintshwa izikolo kuyini kungani i-government yona le into engayinanzeleli sokudala i-corruption enzima kakhulu ngoba abantu laba basakwazi ukuthi basemsebenzini ngicela lingayidlulisele leli lizwi ebezikhangele lezi nto abantu abanjengabojuma abajayele ukukhuluma ku-studio 7 abake beyikhangele le yinto amatitshala ama-headmaster asakwazi akwenza yezikolo la sikukhangele njengezakhamizi sebeyizakhamizi nje ngeminyaka sebeyihlale ezikolo bengatshintshi siyacela abasakwazi ukuthi basemsebenzini sebezithatha njengezakhamizi lokudelela nje yi-corruption nezikolo abake betshintsha izikolo njengabapholisa ukuthi umuntu engahlali esiteshini uyatshintsha amatetsha basakwazi abanye ukuthi basebenze yebo siyakwazi abaholi but lokhu lako kudala i-corruption kakhulu abake betshintshe umuntu ehlale ezazi ukuthi usemsebenzini hhayi laba sebeyakha izitolo lapho abafundisa khona ovele kwesikolo kasekho kikho ngiyabonga
salibonani 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 bantu be-studio 7 abalaleli labasakazi lonke bengilesi iso sokuthi i-audio yami ibalwe emoyeni ngundebelo okhulumayo ngisendaweni yemguza lapha enyama indlovu angazi umbono wami ongayisiwo omkhulu akula muntu ozaliveza iqiniso elilodwa noma enduneni ezabe imbuza kumbe noma induna azikhuluma ithini noma umuntu elolwazi angeke aluveze ngoba ngesinye isikhathi kuba lokuthengiswa kwabantu ukuhamba uyeveza konke enduneni sile ngeyinto eyilungiswa ngemva kwalokho induna izabha lamabizo kubhalwe yonke into ama-details wonke akhanjiswe kwathi abalolwazi laba basinikeze lolu lwazi lalolu but the end abantu bona bana sebengalandelelwa futhi ngama-CIO ebusuku ehambe bathatha kuthiwa ibababangela udlakela bebulawa bonke labana abantu bebulawa umnangagwe senzela ukudubela icala lakhe walenzayo ngoba kuvele into yokucatshwa kwabantu nguyena ophambili so ukuze kwenze khona ukuzinikela ukuyebotshwa yini kumbe uzinikela ukuzama ukuzikhulula yikuthi abantu bazatshontshwa ebusuku belele bethathwe bebulawa kube sokuthi abantu kade bengani balolwazanya nonyurisela emva behle besabe becatshe nyanyanyanyanya yiwo amazwi ebengifisa ukuthi liwalimukise abantu lalaba abakubadleli busayo izanuphefu abayisekelayo begida sifcale begqoka amansaro lezikhipho ezilamakhanda abantu bonabo omnanga kwangazi ngabantu abakwanile ukuhle shuwa engqondweni shuwa i-MRP that's why lisizwa kwesinye isikhathi lokuyilisa ukuthi kuqunywe la uyazi ngani kuthiwa kade kulesivumelwano sabantu ababambeneyo kuqunyela sizabe sisiza ubuhlungu bokubona amangcwaba ezihlobo zethu kuphela kodwa abantu bona abakwenzayo siyabe singasikwazi ukuthi asikho ndawonye labo ngiyabonga
salibonani macomrade ye ngiceliwe lapha so isicelo lesi sikambakanje maqhawe kunobaba owayesebenza ebeka ngeminyaka yabo 2000 ePlumtree khona laphana kodwa ukuthi yiphi ibeka isibongo sakhe ngesakodube ubaba lo wahamba waya deliver endaweni zentoli wafika wathola umama futhi bathandana bathe bethandeni umama lo wakhulelwa ingane eyintombazane so ingane leyo igama layo nguSindisiwe Dube kunjalo nje udinga lo babakhe ubabakhe kodwa usawundela ukuthi umuntu owahlalahlala ePlumtree even after 2000 kodwa ubalelwa endaweni zokuthi khona bake bahlala kwonswazi and then ubalelwe eDombodema kumbe ikho lapha sebeyakhe khona siyacela ololwazi lolo ololwazi angaba mazi into lengicela li-circulate kakhulu emagroupini even eDombodema khona lapha around okhona kumagroup eDombodema ubaba wakodube owahamba wathola umama entoli wazala laye kushuthi bathandana lo mntwana wavelayo bethandana owayesebenza ebeka engudrayi flavor. Ufuma etholakele afake nje just audio because information kunzima ukuthi isibhale ngoba labo abakwazi kahle. Yingakho ngicela ukuyifaka ku circulation ukuthi isecurity ikakhulu ema group ne Plumtree. Ubaba lo wayesebenza ebheka ngeminyaka yabo 2000 wahamba wahlangana no Mamentoli ihambe deliver njengoba yakwazi abantu bamabheka ba deliver. So uthe sethole lo mama kwatholakala umntwana phakathi kwabo boyithu umntwana wakhona ngoyintombazana. So ngidibane naye etaxini ngesande kushithi kade mbuyemi emhlanganweni ethembisi yiko sengichazela kudaba lwakhe ngase sidayi nami ngikhona emagrupini kodwa singazama ukuncedisana sikufake emagrupini sizazama futhi ukuthi mase sithole enye information sikusecurity sifake even amafone number wabo ukuthi lingabathola but okwamanje ozathola le information kumbuba bawangikhona inamba zami angangithinta kizo 0746553155 athinte uRichard 0746553155 then ngiza ngixhumanisa lomntanake ke ngoba ukhona lapha eDeep Slot kodwa bahlala ngapha eIvory siyacela nje ngicela kungene ku circulation lingayigcine egroupini lifake until ubaba wakhe size simthole
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ugatsha lwezempilakahle luthi soluvumele inkampani yeJohnson and Johnson ukuthi ihlabe abantu ijekiseni ye-COVID-19 eyesithathu ukuze uZulu avikeleke ngokugcweleyo kugciwane le-coronavirus. Ugatsha lwe-CDC luthi amanye amankampani azakuthi esevunyelwa ukuhlaba ijekiseni yesithathu ngemva kokuba ingcwethi zempilakahle zihlolisise zathola ukuthi umuthi ozasetshenziswa ulungele wonke umuntu. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi lapho akhona eSeattle esigabeni seWashington State umumo wegciwane le-coronavirus umi njani?
Uhulumende weMelika ulokweqhubeka ukuthi azi ukuthi i-coronavirus iyaqala njani. Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalindlela. Ukuthi nxa kuyukuthi laba bacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop? How did it start the way it started? Kuyini owenza ukuthi kuze kube legciwane lona lelo? Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto ze-science laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise. Kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani. Ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye ukuthi ngenxa ukuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavele eChina. So bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi kuyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. But esikhathini esiningi kwabe kukhanya ngani phakathi kwalezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu ipolitics yabo yiyo efuqa izindaba ukuthi kudingwe khona lapho. Ngenxa ukuthi ilizwe leMelika leChina budlelwano kabuqondanga kangako, kufuneka nje ukuthi kutholakale ugcono omunye kumbe ungamgconi. Ngibona ngani kungabe kuyizizathu zona ezizimbili ukuthi hey, kancane kungabe kungama-scientists abafuna ukuqoba ukuba kwazi, kakhulu kungabe kuyipolitics efuna ukuthi ama-politicians babe befuqelana indaba. Mina ngibona ngaleyo ndlela.
Njengoba kuthiwa owayengumongameli umnumzana Donald Trump nguye owaqala udaba lokususa amasotsha, ubona ungani abantu bayakwamukela nalokhu?
Ye, kuliqiniso lelo ukuthi umongameli uTrump nguye owaqala indaba yokususa amasotsha e-Afghanistan wafaka i-deadline. Kodwa njengoba ngikhulumile futhi ukuthi eMelika into ehlupha yi-politics ye-America. Abantu ababethabele ukuthi uTrump usemise, usefake isinqumo sokuthi amasotsha akhutshwe e-Afghanistan yibo kathe sasebejinjila sebechothoza uBiden.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izanuse zomkhathi zithi izulu likhona njalo lonyaka. Abalimi kumele baqale ukulungiselela kusalesikhathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.